Yeah, umuntu wonke olecala elenziwe yi-court engaphansi njengokerekade se High Court angithi ulali ilungelo emthethweni ukuthi aphile to ye Supreme Court ukuthi icala lakhe likhangelisiswe. Just like laye umthuthisa akade senza icala liyana nxa yebona ngani kukhona okunye akade engakukhangelelanga okukhulunyiweyo uyakwazi ukubaphila laye to isame court iSupreme Court.
Kodwa nxa sikhangela amacala wona lawa awokudlwengula werepho kuyake kukhangelwe na ukubana lapha kwasetshenziswa isibhamu, kwasetshenziswa ingqamu, lapha kwasetshenziswana?
Ye, nxa ikhothi igweba umuntu iyakhangela konke khonoko. Wa ikhesi ngekhesi ikhangelwa ngama-fact ayo angithi.
Nxa sikhangele njengodaba lona lolu ukubana uKerege wasebenzisa umbhobho kodwa nanguya aphila, kungamphathisa yini khonoko kumbe kuzayenza ukuthi alelokho egwejiwe?
Kungamphathisa kungangamphathisi ngoba ikhothi eza iSupreme Court izakhangela irekhodi lonke, ikhangele ubufakazi obukhona ibisiyenza i-decision. Actually nxa kuyikuthi isigweba siphiweyo sikhulu kakhulu iSupreme Court ingathi reducer, kumbe nxa kuyikuthi singani kakhulu iSupreme Court ingakwanisa ukuthi ingenele futhi singezeleli